Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 11 enhlangula 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha, laya kwabangamakhulu edlula amathathu 320. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.4 million.
Bese la abantu esingathi sasababamba ukuthi banomkhuhlane abangamachumi amabili lambili. Kulabo lingananzelela ukuthi kulabanye sababamba ngenyanga ka-April liyaba ngu-12. Kubo labo okuqala ngubaba wayesesitshile, then abalichumi thina abantu sebe-recovered kuseselo yedwa njengakarecovery kodwa lo laye kaguli.
Uhlangothi lwezempilakahle kukansili yakoBulawayo luthi isimo sokumemetheka lokuthelelwana kwabantu igciwane le-COVID-19 sibanganeno kuleli dolobho.
Kuyatshengisa ngokwethuka kwabo abakumbutho laye uhulumende kaMnangagwa, bayakwazi bona okwenzakalayo. Isintu sithi sona akulantuthu kungela mlilo. Ungabona kule ntuthu ethunqayo kuthi ukuthi kukhona okuyinhlasanyana komlilo kumbokwelahle.
Umbiko wabogatsha lwezomvikela olwe Joint Operations Command JOC yokuthi kungamanga ukuthi abebutho baqoqa ugenqula umbuso kaMnangagwa ichiye abantu abanengi bethitheke ingqondo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha, laya kwabangamakhulu edlula amathathu 320. Abantu laba ngabanye babagcinwe endaweni zama-quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbido lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 55,709. Asebesinde kulumkhuhlane sebengezwe ngabantu abathathu sebengamashumi amane lasishiyagalolunye, kwafa abane. Emhlabeni jikelele abale coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.4 million, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 419,765. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezine 3,803,543, kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe legciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 209,438, labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye 5,678, kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisishiyagalolunye 95,273, kubika abenhlanganiso eye-African Union. Uhlangothi lwezempilakahle kukansili yakoBulawayo luthi isimo sokumemetheka lokuthelelwana kwabantu igciwane le-COVID-19 sibanganeno kuleli dolobho nxa kuqhathaniswa lakwezinye indawo zelizwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubekela phambili udida uzulu ingqondo, kodwa iziphathamandla zempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo zethule umbiko othi isimo sibangcono kulabo asebethe bahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Umsekeli kamqondiso wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo uDokotela Khulamu Zinyathi uthi kubanganeno ukuphatheka kwalabo abahlolwa batholakala nge coronavirus.
Okwa manje ungakhangela i report ephumileyo izolo bese labantu esingathe sasababamba ukuthi balomkhuhlane abangamachumi amabili lambili. Kulabo lenganazelela ukuthi kulabanye sababamba ngenyanga ka April laba ngu 12. Kubo labo oqala ngubaba wesesichile then abalichumi silabantu sebe recovered kuseselo yedwa nje ongaka recovery kodwa lo la ekaguli. Ngumuntu nje ozihambelayo kusele nje kuphela ukuthi ama results aphume sithi recovery. Then ka test ungakhangela kulinyanga kusiya ekupheleni kuka May la kukhasa noka June. Sibe lama cases amanye sesiwa reportile aselichumi kula lichumi ngathi abangu 9 bebengabantu nje abazihambelayo abangaguliyo. Kulo yedwa ubaba okade ngani uphathekile ephefumula nzima sike samlalisa laphana bese sethongroof samnika i-oxygen. Umuntu lona okwaka test hayi umuntu nje osezihambela akasadingi oxygen usephumile esibhedlela.
Unyathi uqhubekele phambili ekhuthaza labo abakuquarantine ukuba bangasondelelani balondoloze i-social distancing.
Umthetho kahulumende uthi kufuze ukuthi sebatheste ngelanga lokuqala sebatheste futhi ngo day 8 sibuye futhi njalo sebatheste ngo day 21. Thina into siyenza ukuthi enqabe e-social welfare bengasazisa ukuthi kulabantu ababuyileyo siyalungisa ukuthi sigijime sizama ukuthi siyebatheste ngamalanga lawo afakwe nguhulumende. Abantu laba enqabe behlala ulona lo uhlala e-roomini yakhe eyedwa akufuzanga ukuthi beshare behlangane ema-roomini.
Lisiyatshona ilanga la izolo ugatsha lukahulumende lwezempilakahle lubike ukuba eZimbabwe sebengamakhulu amathathu lamashumi amabili 320 asebefunyenwe bele COVID-19 phakathi kwabo abangamakhulu edlula amabili 267 yibo abagulayo. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi umvulo ozayo mhla ka 15 kuyanale inyanga kaNhlangula lilanga lokuthi abantu bathandaze elizweni lonke jikelele njalo bezile ukudla ngesikhathi inani labantu abahlaselwa ligciwane lecoronavirus lilokhu limemetheka elizweni. Umongameli Mnangagwa uthe njalo amasonto sengavulwa kodwa uthe umbuthano ngamunye kumele ube labantu abaphansi kwamashumi amahlanu. Wengeze wathi kumele abemasonto labo balandele zonke iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane leli ezigoqela ukungaminyani. Ngumgcini sihlalo webandla leMDC eBilitane kugatsha leWales unkosikazi Carter Richards utshele usandekile emhlanga weStudio 7 ukubana uhulumende kaluphathi ngemfanelo udaba lwecoronavirus.
Singakukhangelela kakhulu ngokwenzakala ngapha ngapha kuthini kakhulu lokwenzakala ekhaya ngoba okwekhaya baphungu introducer nje i-lockdown. I-lockdown without any strategy sikungabe ngaplananga ukuthi right sesifake i-lockdown le senze kanjani njalo siyeza singazi singazilokhu bayicize ngakanani ukuthi kulezi mali eziningi ezinye ezathelwayo elizweni ezazivala sizomenyana lomsebenzi ngalowo ngoba izinkinga ngakhangela amanye amaphephandaba eyadinga wabala nje ngasinkise 2 days ago lapho nje ngikhangela ukuthi loba thina ilizwe lalivalelwe ekuphweni izimali ngama-IMF fund njenjewelt ama-wealth fund la kwakule yini fund abakwanisa ukuthi basizilisele imali ukuthi izoyencedisa abantu ekhaya khona ngalesikhangele kakhulu omama abayibo abakhangelele nabantwana abayibo abathwele imizi abakhangelele labo bababonke and i-lockdown yangikhona angazi lokuthi isebenza njani i-lockdown yangikhona ngoba it's like it works for certain individual and doesn't work for certain individual. It only opens up nxa kukuthi uhulumende kule nto yayifuna ukuyenza iyavuleka nxa kukuthi bafuna ukuvayela babavayela labantu. So kuthwalisa omama kanzima kakhulu ngoba yibo bakhangelele ukuthi bafide abantwana bengikhangele nje kulenye i-program eyenziwa ngomunye umama khona ngale eHarare ngale obefide abantwana ama-porridge awazi bekumangalisa kakhulu ngoba kulena leyo kwakulabo mama njalo kulabantu abakhulu instead ukuthi bangabantwana kube kodwa labantu abakhulu kudingisele ukuthi kube indlala enkulu kakhulu okufanele ukuthi siyikhangelele njalo ikhulumende nanxa ikhuluma nge-lockdown kwakufanele ukuthi ikhumbule ukuthi ama-citizens ethu sizawafida kanjani azaphila njani ngemva kwesikhathi se-lockdown.
Ungathi uhulumende uluphethe njani udaba lolu olwe-COVID-19?
akula ncwadi abalinikezayo abantwini abantu bathola ama donation from abantu abama private private organization lama private which is okay endaweni zingama church kodwa lawo ama program afuna uhulumende ukuthangenele phakathi la ancedise phakathi nokumsebenzi omkhulu kangaka uyenziwa ngabanye kodwa nxa lingancediswa ngukhulumende wenu hayi uyazi can only go so far alingezike liyifika ngapi.
Lo bekungunkosikazi Carter Richards, umgcinisihlalo webandla le-MDC kugatsha lwe-Wales eBhilithani. Ubexoxa ecingweni lelosihlandlekile emhlanga we-Studio 7 ekhona ngale ngaseBhilithani. Kodwa umeli wevungu edalele ephalamende uMnumzana Omega Sibanda owebandla le-ZANU PF uthi uyathokoza ngenhlelo zikahulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
I-COVID-19 abantu bakithi bayananzelela uhlelo lukahulumende olokwenzakala emhlabeni jikelele lokho kuthiwa i-lockdown. Ngiyabonga kakhulu abantu bevungu constituency ngokunakekela impilo lokulandela okukhunywa isiphathamandla sikahulumende. Sona-ke phela esithengise ukukhalipha okukhulu ngokugijima lisithi sona bakithi asingenele ku-lockdown. Bengenzanga njalo umkhokheli welizwe ngabe silahlekelwe zimpilo eziningi kakhulu. Ngithanda ukukubongela lokho ngikwenze kube sobala ukuthi simtshayela ihlombe umongameli wezimbabwe. Into eyenzileyo abantu bevungu siyabonga, ngibongela bona ukuthi uyenze kuhle. Thina evungu sile isolation center ekuthiwa ise-Lower Gwero Adventist Clinic. Thina silo mongameli ositshengisayo njengoba sisazi ukuthi kulo Vision 2030 abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa Vision 2030 kuyi. Abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa lockdown ukuthona. Abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa sithi ubunandi siyazenzela sitshona. So nxa sihamba sevungu singumntwana womuntu munye. Umntwana womuntu munye sibambene. Asihambeni sibambane silalele silandele inhlelo zikahulumende. Sihloniphe abakhokheli bethu. Ikakhulu ubaba uMnangagwa onguye president. Simnika amadlabuzana ukuthi asincedise ngento eziningi ngokwenza kuhle vungu.
Lo bekungumnumzana Omega Sibanda omela ivungu edalele ephalamende libe limuzwa lapho ixoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ikobulawayo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isibhedlela sekansili yakobulawayo eseThorn Grove esiyiso esigcinelwa izigulane eziyabe zitholakale zilegciwane le-COVID-19 sitholiswe usizo lwempahla yezisebenzi lokunye ngokuzivikela ekulondolozeni ukuhlanzeka lezempilakahle. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma emele abenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi e-Rise and Shine, uMnumzana Zenzele Ndebele wethule isipho sengubo zesibhedlela.
Ngimele omama be-Rise and Shine abase-diaspora e-UK besilapha ukuzoyenza i-donation yengubo eziyi-30, ama-sheets ayi-60, lama-pillow cases ayi-30. Lokhu kwenzele isibhedlela se-Thorn Grove esikhona pakobulawayo. I-donation le ilingana le mali engange 990 US dollars.
Unkosikazi Faith Ncube obemele inkampani eye Jane's Fashions uchasisa ngesabo isipho.
Sidonate ama reusable face mask ayi 200 awetha 120 US. Well, so today, Eton Grove Fisher's Hospital, I'm a frontline workers.
It's a movie and a lazy zippo. Umea or Bulawayo, Umumzana Solomon Mkuni, Ubanyaga Kulu, Abelule Izanda, Bebusisa Itolopo la Ke.
Sabong Ava Tubagiti, Ava Semasin, Lavacona around Kapo Bulawayo, Mogo, Kavang Spellers of Saturn Grove, Ugoti, Kumele, Silung, Ugoti, Kwanisu, Amugela, Les Gulane, the COVID 19. So which are waiting. Ukuthi kungayenzakala ukuthi kufuna abantu ukuthi balaliswe inani lempedezi ezilayo engani isengezelela.
Ilizwe liqhubekela phambili libhekane lodubo lomkhuhlane we-COVID-19. Isibhedlela se-Thorn Grove esiyiso esigcina abagula i-COVID-19 kobulawayo siqhubekela phambili sithola usizo lwezipho ezehlukeneyo zokuncedisana lekhansili kanye lohulumende ukonga labo abayabe sebefunyenwe belaleli gcikwane. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lweCOVID-19 ukwephulwa kwelongelo labesifazane kanye lelabensundu lapha eMelika. Kodwa likhumbule izihlobo alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya ngenxa yaleli gciwane. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguGibbs Dube.
Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uzakhulumisana lenkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu, amapholisa abezomvikela labosomabhizimusi ngokungethulwa nguhulumende ukwenzela ukuthi kulinganiswe amalungelo abamhlophe labansundu kulandela ukubhubha kukaGeorge Floyd ofele ezandleni zamapholisa. UTrump kubikwa uthi ulakho ukulandela okunye okufiswa ngabantu abatshengisele emigwaqweni kulandela ukubulawa kukaFloyd. Kulabantu abaningi kwele Kenya abathakazelela ukususwa kwesithombe sikaQueen Victoria wakwele Bhrithani eJiva nje Gardens eNairobi abathi zasibakhumbuza ukuthunjwa kwabantu abamnyama. Kwele Bhrithani abasola ukubulawa kukaGeorge Floyd kwele Melika bagumule isithombe sikaEdward Colston wayethengisa abansundu basiphosela emfuleni omkhulu kulelo lizwe. Uhulumende wakwele Bhrithani usanda ukwethula umbiko othi abantu abansundu abahlala emazweni asempumalanga nabaswelayo balakho ukubulawa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 okwedlula abamhlophe. Ingcwethi kwezempilakahle zithi akwaziwa ukuthi kwenziwa yini lokhu.
Imbiko yabogatsha lwezomvikela olugoqela abebutho olwe-Joint Operations Command abayethule izolo eyokuthi kungamanga ukubana abebutho baqoqa ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ichi yabantu abaningi bedideke ingqondo njalo bezibuza imibuzo eminenginengi. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya uMnumzana Gazembe Gazembe utshele intathele zendaba izolo ukubana imbiko le isisabalele ngelizwe lonke njalo imemethekiswa yizitha zeZANU-PF ezigoqela intathele zindaba, abezinkonzo, abenhlanganiso ezizimeleyo, abamabandla aphikisayo kanye labaxoxebuka kuZANU-PF ngokwayo abe-G40. Okumangalise abaningi ukuthi imbiko le bebeyizwa okwakuqala izolo lanxa nje ukaZembe isithi imbiko esimemetheke kakhulu elizweni. UMnangagwa yena ikhuluma emhlanganeni weZANU-PF Politburo usole amabandla aphikisayo amazwe aphetsheya labosomabhizimusi esithi bazama ukugenqula umbuso wakhe kodwa kazange alokothe udaba lwenkohlakalo oluphatha le ndodana yakhe lenkampani ye-Drugs International. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxhume ilunga le-MDC uMnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyatshengisa ngokwethuka kwabo abakumbutho laye uhulumende kaMnangagwa owangena ngekhu ukuthi ke bayakwazi bona okwenzakalayo ngoba isintu sithi sona akula ntuthu kungela mlilo ungabona kule ntuthu ethunqayo kuthi ukuthi kukhona ukuyinhlasanyana komlilo kumbokwelahle yikho ke bona ke bethukani kanti okwenza ukuthi baze bahambe bekwenza le press conference bazame ukuthi bazigezise bathi hayi akula nto enjalo ezenzakala ngoba abantu abaningi besingakubonanga phela ku social media lapho kuthiwa kuphume khona pho kwenza bethuke bona kuyini xa kungela lutho kakula lutho kabazithulele bahlale benjalo kanti okwenza ukuthi baphanike kuyini ukuphanika kwabo khonokho kuyatshengisela ukuthi kukhona okukhona kukhona okwenzakalayo la ngesikhathi bezakhipha umgabe zaphuma inkulumo ezinjalo zazibona kubo-social media kodwa ngesikhathi esifitshane esalandelayo sabona-ke umnankagwa-ke sebuya-ke lamasosha bezokhipha-ke umgabe yikho-ke hhayi kuyatshengisela nje ukuthi hhayi yebo kambese boni ntuthu umlilo kutsho ukuthi ukhona
umnankagwa uthi njalo lina abamabandla aphikisayo labo somabhizimusi lizama ukugenqula uhulumende wakhe liphehle umvukela uthini ngalokho
kufana lo muntu ke odinga umthakathi ukuthi uloyambani ebese seyabamba unina enguye umthakathi umnankagwa uyaziloya ama-businesses ena bayakhuluma ngawo ngekhatheli lekhabhali yakhe izihlobo zakhe abangane bakhe abantwabakhe sikhuluma ngabotagwirei sikhuluma ngomntanakhe abahamba-ke bayewoda-ke impahla ijiphile edubayi bazothengisela ilizwe isidura abaphiwa ama-contract ama-millions ye-US dollar yibo-ke abadiliza umnotho welizwe bona labo abantu angaqambeli abantwana babantu amanga kakhangele kuye emzini wakhe abantwabakhe labangane bakhe yibo abawisa umnotho welizwe nge-corruption abayenzayo phanana amabhizinisi bekhweza intengo okumangalisayo athisa amafutha ahlwephe elizweni ikhatheli yakhe lekhabhali yakhe ekwenzayo khona lokhu ewoda amafutha iwadlulisa iyewathengisa kwamanye amazwe njengabomozambico nge-US dollar kodwa bephiweke imali i-reserve bank umthakathi useyadini yakhe angadingi umthakathi ngoba uzabanjwa kuye emzini wakhe
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance. Njengoba singeyameli icele, uNtunga uphinde waxoxa lesiphathamandla seZANU-PF, umnumzana Believe Gawule, yena ke othi ngempela izitha zebandla lakhe zifisa kube lomvukela.
Ngamanga wodwa akhulunywayo izitha zikahulumende. Izitha lezo lamabandla aphikisayo MDC Alliance kunye lamadoda la G40 esebenza le MDC Alliance behlangana lezitha zethu ezingaphandle ngokunjalo into yonke abayifisayo bafisa kube lekhula phelizweni bekhangela ngomumo wezinto bazama ukuthatha amathuba nalawo ukuthi banika abantu indlela yokulahleka yokuthi bengaboni ukuthi izinto ziyangaphi abantu bebatshengisa indlela yabo le ababona ngayo lezifiso zabo bafuna ukuthi kugcwaliswe izifiso zabo ezimbi ezokuthi bona bafuna kube lomvukela bafuna ukuthi uhulumende igenqule indlela abafisa ngayo ngawo-ke kuqakatheka ukuthi abazomvikela baphume egcekeni batshele ilizwe ukuthi hhayi bantu bezimbabwe umumo welizwe umi kanje ayisikho lokho elikubala emalebulenjini ayisikho lokho elikubonayo ayisikho lokho okufiswa yilezi zitha lezi ayisikho lokho okufiswa yilaba abahambe busuku ukuthi kube le nto ezimbi elizweni lethu hhatshi umumo welizwe ubanjiwe ngoba yiwo phela abaphetheyo
Bakhona babagawule abathi ngokuvusa udaba lokuhluthunwa kombuso ngamasosha lapha uhulumende ubalekela udaba lwe-corruption oluphatha inkampani ye-Drugs International yona ebikwa yilobudlelwano lemu likamnankagwa
Nkomo ayisikho qiniso lelo ukuthi uhulumende uzama ukubalekela indaba yenkohlakalo ayisikho lokho indaba yenkohlakalo vele uhulumende waqeda ngayo ngoba wabumba izakhe wayinika amandla ukuthi icubungule indlawa zenkohlakalo ibophe yenze konke amandla iwanikile lokho singakubuyisela kuzakhe ukuthi izakhe iyekho angele khonoko kwenkohlakalo akula nto enjalo njalo uhulumende kabaleki ukuthi ubalekele indaba yenkohlakalo ngokukhuluma ngokuthi kulabantu abafuna ukuthi bakhulume ngento yomvukela siyakubona emlenjini Nkomo lani liyakubona konke abantu bonke bebhala bekhuluma lokhu lalokhu ye kunje kunje umongameli kunje bekhuluma izinto eziningi ezingayisizo. Ngawo ke uhulumende uzama ukuthi anike uZulu okuyikho okuqondileyo ngomumo okhona phakathi kwelizwe. Yebo phela abantu laba bathathe amathuba okuthi umumo lo elizwe mubi, izinto zimbi, lokho akutholakali, amafutha akatholakali, izinto zinjengazo, bakhangela konke lokuthi kulobu nzima. Kodwa phela singakhohlwa ukuthi ubunzima lo bubangelwe indaba yecorona le ekakwakathe sokwakathe lapho esikhona kathe. Akula muntu ongakhangela ngalo dubu, akula lizwe lingakhangela ngalo dubu lecorona. Wonke umuntu ukhangela idubu lecorona, sonke siphakathi kwalo. Kodwa lokho kokuthi abantu bazama ukuthi baphambule abantu embonweni wabo ngalokho abakukhangele ayisikho, uhulumende uzama ukuthi achazele abantu umumo wezinto njengalokhu izinto zamanga sezigcwele ebulenjini.
Umnumzana Believe Kaule ngowebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni lapho lonto ngamile inkomo weStudio 7. Kunjalo nje ingcitshi zezombusazwe ziveza imibono yazo ehlukeneyo ngalombiko wabe Joint Operations Command. Zisithi le yimizamo kahulumende yokuvala abantu amehlo ngakwenzayo okufana lokufuna ukuguqula isisekelo sombuso. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kulandela imibiko ethulwe ngumnumzana Kazembe Kazembe izolo, lapho athe imibiko ethi kulabantu abafuna ukukhipha uhulumende kaMnangagwa ingamanga. Ingcitshi zezombusazwe zithi lokhu kuyamangalisa ngoba asikho kwakuqala ukuphuma kwemibiko enje besithi uhulumende engabe elakho akuhlosileyo. Eyinye yalezi ngcitshi ngumnumzana Pride Mkono othi lokhu kungabe kuyindlela yokuthusela uZulu weZimbabwe.
Siyakhonona kanye lokwethuswa yikukhuluma kukahulumende esebenzi sa uminista Kazembe Kazembe ukuthi eZimbabwe kufuneka kuba lekhu. Thina sithi hatshi ukutshontsha lobugovu kanye lendlala isezihlalela eziko eZimbabwe iyo ikhu jitha enkulu esabisayo kothi le yabatshela yona esingayaziyo ukuthi amasotsha asefuna ukuthatha amandla ngingodlakela bethathela uhulumende kaPresident Emmerson Mnangagwa. Lokho thina sithi hatshi njengenhlanganiso yabayanga ayisiyo into uhulumende angahlalela phansi khona esitshela ngoba siyakwazi ukuthi amasotsha onalawo yiwo anjalo atshontshayo.
Lokho kugcizelwe isikhulumeli somkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chami misa othe amazwi la enzela ukuthusela uZulu weZimbabwe.
Sibone ngani udubo lokuthi umnumzana Mnangagwa uzazama ukuphatha elizwe ngendlela yokuthi uyabehlala etshela abantu ukuthi hayi mbone ngani kulabantu akade befuna ukungikhipha khonoko kuyabulala umnotho welizwe njalo kwenza amanye amazwe angabile themba lokuthi ilizwe leZimbabwe ilizwe elingazimela.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthi kumele uhulumende akhangele induwe ezihlupha abantu kulokudingana lokugcina umbuso.
Kubalulekile ukuthi sikhumbuzane ukuthi akula sidingo sokuthunga isigqoko uma singadabukanga. Lokhu abakukhulumayo besitshele ukuthi ngamanga ukuthi kule hungahunga lekhu hayi akulona iqiniso. Ngoba ngeke beze bebizi press conference bezolandula into engekhoyo njengoba sike sakubona njalo ngesikhathi sika Robert Mugabe.
Kodwa unobhala webandla leMDC yancinisa kukhetho luka-2018 ikhokhela unkosikazi Khuphe umnumzana Nixon Nikadzinyo uthe kukhona okunuka santungwana.
Sibona njengokuthi sokulolu hlanyo kokulumende ngendaba naleyo ukuthi vele ngesikhiwa vele sithi there's no smoke without fire. Uzobona vele abantu bonke labana abakhulu amabutho lo mkhulu owe Home Affairs uMinister Kazembe Kazembe besiqala ukukhuluma indaba naleyo sokuthi sebebone kahle ukuthi abantu sebediniwe, abantu bacaphukile, abantu sebebonile ukuthi uhulumende owakatesi kabasakwanisi vele ukuthi belungise izinto.
Inkokheli yebutho leZimbabwe izolo yethule umbiko othi kunabantu abasabalalisa imbiko ethi kulecele labakubutho abafuna ukugenqula umbuso kaMnangagwa besithi imibiko ephuma enkundleni zokuxhumana ezebulenjini beintanethi ingamanga njalo ijonge ukutshayisa nabantu amakhanda kuhulumende. Linkokheli iqhubeke isithi uZulu kumele eqaphele amalunga axoshwa kuZANU-PF awecelele G4D lamanye amalunga awe-MDC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave laku-4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave.
Isikhathi sethu asisavumi balaleli ukuba siqhubekele phambili, kodwa asingakalugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili. Inani selilasebetholakele bele-COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha laya kwaba ngamakhulu edlula amathathu, 320. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.